tinhlanganiso yalama-association bonke ma-opposition labo labantu abasebenza labo lathi siyabantu abasebenza labo nabantu labo sebenza lathi ngendlela basebenzisa nenkumo zepati esithi yi-constitution yepati akunanhlanganiso ngapha izophaconstitution ezanup f yokuthi ikhokhela abantu uthula ikhokhela abantu ngenhlonipho selama-associations amaningi isapota izanup f asapota ukhele kwezanup f layo leyo ngenye yakhona esebenza le party ukuze ibone iparty iphumelele. So kuyavunyelwa kwaso akulantwana sokuthina abaxhashayo.
Kodwa abanye bathi inhlanganiso le ingabe isebenza labacuphi, ayifani nje lezinye inhlanganiso.
Umuntu wonke weZimbabwe ulelungelo lokuthi enze lokho okufunayo, kumbe ngama-CIO, kumbe ngamasotha, kumbe kuyithi ngamaZimbabweni. Asozibalisena ba-exercise ilungelo labo umuntu abayithandayo. So ukuthi ngabangaphi, ngabefazi esebenza le party, iseyo iseyo. Sobeningi amanye amabizo engasiyo eyabo kutshengisela zikaenbofokisa umnyama walampisi.
Ye, kodwa imali bengabe beyithatha ngaphi ukuthi benze inhlelo zabo?
Ikhampeni yonke iphathi yonke inhlanganiso ihlampeni nayo ile mali. Kathesi kuzathiwa kwe-MDC kwabe-CCC banikwa amamiliyoni namamiliyoni ngaki-America. So singathini ngakho khonokho? Banikiwe, banikiwe. Ukuthi banikelweni ngokwabo, singalathi ukuthi ama-donors avela ngaphi, nje imali ithola ngaphi ngokwethu.
Kodwa amalungiselelo okhetho-ke liwaqhuba njani njengebandla leZANU-PF?
Thina sesiphambili kakhulu nokuthi amagetsi wonke kade khona, bonke ade benyusi, ade bema njalo balamadlabu zane ukuthi bangene ebantwini, njeze likhalisela ukungena ebantwini. Konke lokho kungabanceda ukuthi bahambe izimota, iy'ndleko ezifunakalayo sesizilinde kubo bonke amakandidate. Konke okumele kusetshenziswe okhampeni sesikugcwalisile njengebesifuna ukhetho lonyaka. Kube lukhetho okuthula, ukhetho njalo oluhlonipha abantu, oluhlonipha abantu abavotayo. Ngokuthi akula muntu ozakuvotela nxa umkhahlameza. So sithi thina abantu bavote ngokuthula, evotela lokho abakuthandayo, ikhetho emthandayo.
Kodwa lithini ngamabandla aphikisayo kule Citizens Coalition for Change? Lingabe lilokwesaba yini ukuthi mhlawumbe ngalesi sikhathi
izikhathi abasiqedayo becomplaina khuluma izinto ezingekho ground ngabe basebenzisa ulokhu izeni kukhankasa bahlala belokhu khonona isikhathi sonke. I-election is not about ulokhu izeni uhlale ukhala abanye besebenza. I-election ukuthi abantu bahambe bayikhuluma nabantu ngokuthi ukuwina kuvela ebantwini nokuthi kuvela kuma-radio kumbe kuma-newspaper njalo i-27 behlale behlaba umkhosi kini khona but thina asikhaleni nxa kulodubo esilubonayo yahamba kuzeki besikhulume lamapolisi kodwa sifisa ukuthi abantu bangene kwekhethweni ngokuthula bengala kwesaba bengala kwethusela bengala kukhumbana nemini.